Politics and Beyond ngumsakazo oqalelwe ukuthi abantu abavela kuma age maybe vele ama teenagers owe 18 labakhu abasebekhulile embijeni kuma 35 babe bekwanisa ukuba le nkonzo bakhulumisane ngendaba ezokukhokhela izwe lethu leZimbabwe.
Kodwa iPolitics and Beyond ingaba kuyinto ezobasiza abasakhulayo na?
Ehe, into ekwanisa ukusiza abasakhulayo information lokuchaziselwa ukuthi izinto lezi zitho lokho. Ngoba kaningi kakhona abantu nxa beza izinto ezepolitics esiyezithi zithi kumbe eseradio kuvela ku-one side kuphela. Abantu labo u-Chris lo Henry abakhokhela umsakazo bayabuya lapho ukuthi bakwanise ukuchasisela, babuze umbuzo, bekhulumisane vele. Abantu bayabe besekwanisa ukuzwa ukuthi right nxa umuntu ekhuluma ukuthi izimu asethi ithoni yini umuntu osakhulayo. Izimu asethi ingakwanisa ukumsiza na.
Likhona icebo na elizosiza abangelayo imali yokuthenga i-data ukuze labo babe lethuba lokulalela le podcast?
Sisaqala vele ukwenza izinto ze-capital. I-structure sifuna ukuthi ama-podcast abe available. Siza-compress ama-podcast akhona abe available ku-WhatsApp, silungise i-podcast ukuthi umuntu uyakwanisa ukufaka iy'namba zakhe. Sokwazi ukuthi abantwana abaningi lapho seZimbabwe bale WhatsApp kuma-phone i-internet le yabo uyakwanisa ukuafoda hopefully ama-bundles lokuzilokoza. Sifuna ukuphakheja ama-shows akhona abe mancane ukuthi umuntu angakwanisa ukulalela for maybe i-5 megabytes, 8 megabytes engakwaniswa ngabantu abalamabhando. Siyakwazi vele ukuthi kuyahlupha ukuthi umuntu abe ne-access ku-internet ngoba bayafuna i-data eningi. Kodwa sizazama vele ngendlela esifuna ukuzi-arrange lazo ukuthi kube available ku-WhatsApp ngoba yi-platform esetshenziswa kakhulu labantwana abasakhulayo.
Okwamanje-ke abafuna ukulalela le podcast bangayithola kuphi?
Bangayithola ku-SoundCloud kule-account ethiwa yi-Politics and Beyond. Bangahamba ku-Twitter @beyondpoliticsZW.